Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Thathele lithuba ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-21 Mpalakazi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa ancitha imvumo ibandla le-CCC ukuthi liqhube umcimbi wokuthakazelela ilanga lekhisimusi eChitungwiza.
Asingalaqiniso lakho ukuthi amapolisa anqinekene phela kufuthi singakhangela abantu bakachamisa bujele ukuba lobudlwangudlwangu lodlakela.
Udubo lokusilela kwamandla kagetsi luqhubekela phambili, iningi lezakhamizi zakobulawayo liseminyameni kusukela ngeviki edluleyo.
Kuliqiniso ukuthi amagetsi aludubo ilizwe lonke aludubo kobulawayo, ave ludubo lakumawadi lami khonapha ngekhaya kulodubo olufanayo.
Idale le-High Court lamuhla lizahluza isicelo esitsha sommeli wezengeza West edale lephalamende njalo elilunga le-CCC umnumzana Job Sikhala osele ngxenye yomnyaka evalelwe esitokisini engathoniswanga icala lakhe.
Umthetho abawusebenzisayo kulowe Zimbabwe i-Constitution and kulowe ZANU-PF ma udlelana le ZANU-PF.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapolisa ancitshe imvumo ibandla le-CCC ukuthi liqhube umcimbi wokuthakazelela ilanga lekhefu lekhisimusi eChitungwiza njengenhlala yenza ngalesi sikhathi somnyaka. Umbuthano lo bumele wenziwe eHuruyatso eSt Mary's Hall ngolwesihlanu olwedluleyo, kodwa amapolisa awaphanga isizathu sokuthatha leli nyathelo lokuvimba lombuthano. Lokhu kwenzakala ngemva kwamalanga ambalwa amapolisa encithe umkhokheli we-CCC umnumzana Nelson Chamisa imvumo yokuqhuba umbuthano wokuhlanyela izihlahla emaSwingo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Angliston Sibanda.
Kuyinto edanisayo kakhulu ukuthi amapholisa enqabele umbuthano wabantu. Angifuni mina ukuthi ngithi ewebandla le-CCC ngoba le-Chamisa labalandeli bakhe angikholwa ukuthi balibandla. Lezi zathu zami ezenza ngitsho njalo. So kuyadanisa ukuthi amapholisa abenqabele ukuthi benze imbuthano le ababejonge ukuyenza. Kodwa ke asingalaqiniso lakho ukuthi amapholisa anqinekene phela futhi singakhangela abantu bakachamisa bujele ukuba lobudlwangudlwangu lodlakela. Mhlawumbe amapholisa anqikeneke ukuthi nxa kungabuthana laba bantu kuyaba lodlakela, ngoba vele bona nje abantu abalandela uchamisa iningi labo ngabantu abalobudlwangudlwangu. Hey, ku-social media lapha bayachinga bakhuluma izibhongobhiya zenhlamba, ungavele ukhulume ngani uphikisana labo lembono yabo bayakuthethisa bakwenzeni baku. So khonoku ukuziphatha kwabantu abalandela Chamisa mhlawumbe yikho kwenza ukuthi amapolisa acine enqineka ukuthi angabayenzi babuthana. Nxa bezaba lezibindi zokuthuka abantu ku-social media, pho ungabahlanganisa ndawonye selihlangene physically kuzaba njani? So ngicabanga ukuthi mina amapolisa lawo erongo enjalo, kanti lokuziphatha kwabantu abalandela uChamisa akutshengiseli ukuzotha le seriousness yabantu abathi bayi-alternative yeZANU-PF. Basuka baziphathe babe lobudlwangudlwangu njengayo izano yakhona abathi balwalayo. So kugcine kungasakhanyi umehluko.
Lona ibandla le-CCC ngokungabi lengatsha zalo ukubona njani?
Kanti vele lona liza kuba liba ibandla njani elingelasisekelo sombuso. Angithi ngesilungu kuyathiwa khona khona a political party must be a body corporate eyanelisa elamandla to sue and to be sued ngoba iyabe ilesisekelo sombuso to a constitution. Iphinde ibandla liba libandla ngabantu libe lama structures. Kodwa kwakathi sikhanya ibandla lelithiwa i-CCC kalikho into ekhona nguChamisa olabantu bakhe abalandela yena. So khona lokho kusuka kuhlupheke kubaxake yikho bazaqhubeka bedliwa kukhetho. Kodwa mina nxa ungakhuluma labo bathi bona bale strategy licebo kumbe liqhinga. Kodwa iqhinga labo lelasuze lisebenze eZimbabwe ngoba eZimbabwe abantu balandela amabandla. Njalo kuzahlupha very soon ngoba uzathola ukuthi umnumzana uChamisa yena ufuna ukwenza izinto zakhe ezekhanda lakhe engela accountability system emenza laye abe accountable. So ngeke ufune ukuthi wena uholde abantu to account to account yakho kade kwenza kuma MP efuna ukuthi ama MP balabayekele ukuthatha imali leyana ebayiphuwe eParliament bamlalele kodwa yena engafuni ukulalela ukuthi kube lesisekelo sombuso sisebandla sisenza ukuthi yena laye akho kube lendlela yokuthi laye alalele. So yena ufuna ukuthi alalelwe kodwa engafuni ukulalela. So kulenkinga khona apho ukuthi angiboni mina be serious nxa ukuthi ba serious ngokuthi bafuna ukhipha izano embusweni ngabe benza ngcono babe lebandla ayekele ukwenza iproject leyibe personal project ngoba lapha yena uzigijimisa lokwakhe njengomnumzana uChamisa akulabandla alakhaya futhi experiment yabo le abazama ukuyenza bethatha ama notes abawathatha kuSerge Popovich umsebien lo train abantu ngokuorganize ama protest awe canvas akusoze kusebenze eZimbabwe.
Alo ke ngumnumzana Angliston Sibanda ucubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekubulawayo. Udubo lokusilela kwamandla kagetsi liqhubekela phambili iningi lezakhamizi zakobulawayo lisemnyameni kusukela ngeviki edluleyo. Abahlali baka Ward 3 babikwa behlangene leziphathamandla zenkampani yamandla kagetsi yeZimbabwe Electricity Distribution Company izolo lapho abatshelwe khona ukuthi lolu hlupho luzalungisiswa kunsukwana ezilandelayo. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomeli webulawayo East edalele eParliamente umnumzana Ilos Nyoni ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kuliqiniso ukuthi amagesi aludubo ilizwe lonke aludubo kobulawayo abe ludubo lakumawadi lami khonapha ngekhaya kulodubo olufanayo. I-challenge kaward 3 kusukela ngolesine ebengela magesi lakhathesi lokhu ebengala magesi kube le transformer edubukileyo yahle yafa eyiyo encedisa isigaba sonke sona leso khona ngale kuhlanganisa lezinye indawo eziku ward 1. Izakhamizi kube lomhlangano le management ye zesa ekade ikhokhelwa ngubabujaji onguye u original manager wezesa okuphume lapho bathembisile ukuthi kuza dingwa enye transformer ifakwe konapho lapho okufe khona i-main transformer yangkhona. Uduo adibethi bahlangana layo i-rig okufanele iyekhiphi iyethwala i-transformer leyo isukela nxa ngizwise kuhle emakhandeni isiza e-Queen's Park. So lokhu kufanele kwenzakale kumalanga amalutshwana alandelayo.
Baphila njani abantu khona ngapha kuma constituency nxa kungelamlilo wamagetsi?
Siyakwazi ukuthi nxa kungalamagetsi kulodubo olukhulu ekuphekeni, kulodubo olukhulu emafrijini, nxa umuntu edengile izinto zabanengi njengenyama kuyagcina kusonakala kubole. Ludubo olukhulu kakhulu lolo kulabanye abagcina izinkukhu emakhaya lapha nxa bezibulele zabanengi siwefake kuma deep freeze amagetsi ahambe okwesikhathi eside kugcina lakho sokuyiloss kubusiness manje siyakwazi ukuthekhala lapha eZimbabwe abantu abanengi sebeziphilisa about 64-65% abantu ba informal employment abanye abaningi bakhona abaphila ngakho khona ukugcina inkukhu so industry lakho kulodubo kakhulu ngenxa yokuthi imithini iyabifuna amagetsi ukuthi isebenze kule mthini eminye esebenza 24 hours engafuna ukuthi kucitshwe amagetsi
njengamalunga edale leParliament ligcine nini ukucubungula lolu daba njalo zithini iziphathamandla
sigcine ukukhuluma ngalolu daba ngolesithathu la ngolesine uminister wamagetsi uJemsota wapha amacebo alawo ukuthi udaba lwamagetsi lulungiswe kube ngcono wachasisa ke ukuthi amanzi edamu leCaribe ayehlile kakhulu okwenzakalayo kathesi bacina bevumelana leZambia ukuthi basebenzise ishare yeZambia ukuthi ba generate at least 300 megawatts ngulo ukuthi kube yizero.
Hello ke ngumnumzana Elos Nyoni ummeli weBulawayo East edalele eParliament obexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga we Studio 7 ekhona le koBulawayo. Idale leHigh Court lamuhla lizahluza isicelo esitsha sommeli wezengeza West edale leParliament njalo elilunga leCCC umnumzana Job Sikhala esokuthi akhululwe ngesibambiso sebail. USikhala uselenyanga ezisithupha evalelwe eChikurubi Maximum Prison ngemva kokubothelwa icala lokuphehla uDlakela. USikhala izolo wethule umbiko efisela uZulu ikhisimusi enhle njalo esithi lanxa ebothelwe ize akalanzondo enhliziyweni yakhe kodwa ugcwele uthando oluqondiswe ngitsho lakulabo athi bayamhlukuluza. USikhala ukhuthaze umkakhe kanye labantwa bakhe ukuthi baqine njalo bengaze bephuka umoya ngokubothwa kwakhe. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele siphathamandla sebandla leCCC ngapha kwele Melika umnumzana Tim Muringai.
Kuhle lokho esikubonayo ukuthi amagqeda kanumzana Sikhala sebecela okunye okwebheli. Sesibona ukuthi sehlale etilongweni for 6 months engelacala. Ye into abayikhulumayo ukuthi wayejojozela iUdlakela eZimbabwe. Ngithi mina they need to look it in a contextual manner. Ngoba iconstitution yeZimbabwe singayikhangela iyavumela ukuthi abantu baproteste ma i-government ingayenzi lokho okumele iyenze khona. Siyakwazi ukuthi kule mthetho ofakwayo for abantu bezanu-PF labantu bonke beZimbabwe jikelela. Siyabona ukuthi kulabantu abatshontsha izimali ze-COVID njenge-Obadiah Moyo wakhutshwa etilongeni. Sabona i-drugs gate bakhupha abantu bona laba ejele. Sabona futhi u-Henrietta Rushwaya ethatha igolide elingavunyelwa ukuthi umuntu ahambe lalo lathathwa lahlela confiscated lapha sefike eSouth Africa sethume laye udriver wakhe singakhangela amacala abantu bezanu PF or zanu PF linked amaningi. Sibona ukuthi hayi umthetho abawusebenzisayo kulowe Zimbabwe iconstitution and the kulowe zanu PF ma udlelana lezanu PF vele umthetho is not applied to you equally. Siyabona ukuthi ujudge owakhipha uSikhala last time emnika ibail uJustice Ndewere bamkhipha bamxotsha emsebenzini ngoba wayelandela umthetho.
Lithi uSikhala uhlukuluzwa ngohulumende weZanu PF kodwa iZanu PF ithi ayilani lokwenza lalolu daba. Ngokunjalo ithi lutaba oluphethwe imithethwandaba njalo isebenza izimele.
I constitution ye Zimbabwe ikhuluma ngokuthi umuntu ma engakagqwetshwa for indaba yakhe, they have the right for bail and then uhlale according to the conditions. But sibona ukuthi umnumzana Sikhala liqhawe elingesabiyo ukukhuluma lapho okurong khona, ngoba umnumzana Sikhala is a lawyer owayemelela indaba kaMore Blessing Ali indaba yezelizwe loku lezana uPF ukuqunywa okwenzo uMore Blessing Ali wamjikela emthonjeni. So indaba le yabathi bona basebenzisa umthetho obalandela amagqwetha eZimbabwe, hayi mina ngithi abakhuluma iqiniso. IZimbabwe imele ibe labo Sikhala abayi 15 million, hayi siyabe sesile inkululeko lokwenza into esiyifunayo lati. Kathese into abayiyenzayo yayiyenzwa ngabo Smith yona le.
Alo ke ngumnumzana Tim Muringai oyibandla le-CCC ngapha kwele Melika ubexoxa icingweni lontungamile inkomo we-Studio 7. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sagas nanibala lelibe Studio 7 ngufile iqiniso lokhuluma wase Lupane eJabuka eGhana. Kunendaba yama sanctions la aseZimbabwe ukuthi wonke amazwe eAfrica akhalela ukuthi ama sanctions aseZimbabwe kumele asuswe. Aqoquzela iAmerica, ancenga iAmerica ukuthi iAmerica ayisuse lawo la ama sanctions. Yebo, right ngaleyo ndlela. Kanti why betshela iAmerica bengajeli neZimbabwe nabo mnankagwa labo nabo chiwenga labo nabo labo chuma labo nabo bonke labo abezana ukuthi ayilandele phela amalungelo abantu, abantu abave namalungelo kungabi khona ukuhlukumnyezwa kwabantu ukuze namasanctions phela aphume. Bengajeli iAmerica ukuthi iAmerica kayikhipha ama-sanctions kodwa iZimbabwe bayishiya ngaphandle. Ababatsheli nabo mnankagwa ukuthi nawe ndoda phela ma kuwukuthi ama-sanctions aphume, yebo uhlukumeza abantu, sebenzisa ilungelo labantu, abantu abasebenzisa ilungelo labo, hhayi ukuthi kube khona abantu abahlukunyezwayo. Kuyabi nje kuma-elections baningi abasazoshaywa, baningi abasazova. Yona la Senegal, i-president yeSenegal ikuhlilo lokhu, uRamaphosa nayo ukuhlilo lokhu, wonke amazwe nje iBotswana naye kuye yakusho lokho ukuthi ibacela ukuthi i-America ifingabe iyasa la ama sanctions. Kati why bengajeli yena umnankagwa ukuthi umnankagwa athi abantu kahle akube namalungelo abantu ngoba nathi siyalo ukuthi ama sanctions afuna, kodwa bona batshela iAmerica yodwa. Manje kuba kuma election kusazofiwa, hayi kancane abantu basazogijima ngoba vele namanje nje bayagijima kakhulu futhi hayi kancane.
Salibonani, salibonani Studio 7, vuka njani? Mina ngizwa laba abe-MDC omonzora bethi bayawina nge 66%. Ya bazethi abantu umuntu uyavunyelwa ukuphupha noma emile njengedonki straight. Laba even 0.5 abayenzi kwi-next election. Ngathi besehluleka nje ukuba labantu kuma-constituencies wonke abala representative kuma-constituencies, nitsho neparty yabo ayibambananga. Nanko abanye abantu abezanga, nanko abanye abantu bavinjelwe. Bekukhuluma nje kusiyafika nje i-MD, kusiyafika nje i-election babe yini into njengaziwa. I-MDCT eyangena ku-election ka-2018 ikhokelwa ngumakhuphe ibiqine kakhulu kwedlula lento kamonjura le. Yikuphela kwakhona nje basebejoyina nje ukuba khona ku-history yokuthi bakhe kwake kwaba le-MDC. Yilinto asebeyibambelele njengalaba abanye ababambelele ukuthini kwake kwaba lezaphu balokhu besebenzisa igama layo, kodwa into eliqiniso ukuthi izinto ezingasekhoyo lezo.
Sanibonani balandeli baka-Studio 7, nani basakazi. nokudana kakhulu ngokwenziwa libandla lezanu PF nabantu abalikhulumelayo nabantu abalikhokhelelayo. Libandla leli lilokuganga nokuphala okukhulu leli ngoba sikubona la phambi kwabantu so itsho isitori sokuthi hlabela iculo lokuthi abantu bengatshawa ngoba phambi kwabantu. Xa sebevodwa ngale batshelana ukuthi abantu abatshawa ukuze bekhona. Sikubona la ensiza abatshayi wabantu sokuboshwa abantu abangaki manje benikwe yibi izimoto zaphuma zazobarikita abantu la. Sizokubona la since 1983 to 1987 babulawa abantu bemathepheleni lemidlands. Sokwaboshwa ba angithi uyabona ukuthi nxa ungayisapoti izani ufanele ukuthi uvelelwe intwembi bekutshaye bekubophe bekubulale bekuncitshe ukudla. Yizo zonke lezi zinto izinto ade kufuze zitholwe ngumuntu waseZimbabwe njengoba siphina ngisapoti party ngisizalwane ngiseZimbabwe angikho ku-CCC angikho kumthwakazi angikho kuzani nje ngiwumuntu waseZimbabwe kodwa uyibonayo into embi ofuze siyixele eyenziwa yizani. Yiyo yona le yokuthi bakhuluma okunye phambi kwethu sirevodwa bekhuluma okunye yikho ngalifanisa nje lonwabo leli bandla liyathintakhintsha nje liyaguquka upresident omutsha i-new dispensation le akula lutho njengalo walwenzileyo umgabe wengcono.
Sanibonani sanibonani bantu bakithi njani ngezindawo ngezindawo asakhala sikhalile ngalo mnangagwa lo asohlala sikhala mpela yabona kube la kutakhona kuya ngeqiniso mpela umnangagwa vele ukuba ngupresident akufanele lo yazi ukuthi abo president abaclean manje unxuswa kwamanye amazwe alabo president abaclean abahlonipha abantu ngokungabi lenhloni lokungazi uyapho kuduma kuphela yena kodwa iqiniso into ayikholisayo ukugibela indiza china nokudlalisa imali imali yatholwa ngabantu abangazi umsebenzi wayo kambe le mali ayidlalisayo engakho yokuhamba emazweni abantu esiyavakasha kube nga ayiwezi umehluko kompani emakhaya ezibhedlela kula mithi izibhedlela zifile into yonke nje akula nto nje iright khona pane ekhaya imali ayidlalisayo engaka futhi kayiwezi umehluko lale mali leyi ephiwe ama MP angela ncedo angabonakali into ayenzani hayi kodwa okunye kuzwisa ubuhlungu mani hayi lezanu PF leyi mina ngihlezi ngitsho laba vele akuso government la ngendlela abahlukumeza ngakhona abantu ngendlela ababulala ngakhona abantu laba bantu bayabonisa vele ukuthi abavotelwanga ngabantu kanti waye bengahlonipha amalungelo abantu waye bengahlonipha abantu behlukumeza abantu ngaleni waye umnangabo uhlukumeza ngabantu abantu ngaleni ndlela leyi ayiyenzele bathwini waye maye ethi ngumuntu owavotelwa abantu ngupresident vele kumapresident ofana nalo ilizwe lakhe kuprezident kalila uvele umbone emehlweni ngokuyisela lo ngumbulali lo muntu
estudio 7 salibonani livuka njani labalaleli ye e-ofisini le-CCC kulezi nsuku akusakhulunyisana abantu bakhona bayaphambana kuphela ngathi kusetoilet akusakhulunyisana akusathenjwana ku-CCC hayi sokuyabonisa manje ukuthi i-leader yakhona yiyo engathi iphambene ayihlalisekanga ayilasithunzi so abantu abayaba befisa ukuvota bangabe besavotela i-CCC ngoba i-CCC sekuyinto yinye lezano kuyafanana i-CCC lezano e-ofisini lakhona bayaphambana abantu bakhona bakhulumisane ngathi kusetoilet so hayi sekuphelile ngale party yanini komthwakazi wozani la komthwakazi ilena i-MRP ngabe ngcono kakhulu noma ingangena yona igcwale kuparlament parliament yakhona ingaba le ngqondo futhi ingaba labantu abale ngqondo not la abantu be-CCC abakuparlament abaphume.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi kulezakhamizi zomango wetireya esigabeni senkabazwe ezilahlekelwe zinkomo ezifika phose amachumi amabili ezitshaywe ngumbane. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi izinduna sezincome ilanga lokubambana ele-Unity Day elilikhefu lakusasa. Kwezemelika, amalunga ekomiti yedale le-Senate izolo avotele ukuthi incwadi zemithelo ye-tax kamnumzana Donald Trump iphanyekwe emphakathini. uTrump nguye yedwa umongameli welizwe leMelika ongazange aveze incwadi zamatheksi njengalokhu okwenziwayo yibo bonke abayabe bedinga isihlalo sokukhokhela ilizwe leMelika. Kulokwesabela ukuthi uTrump wayengabhadali kuhle imithelo yakhe ngemfanelo okulicala elingadala ukuthi agwetshelwe ukuhlala ejele okwenyanga ezimbalwa. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, umnumzana Raphael Mthombeni, saqala ngokumbuza ukuthi umbuso kamongameli Joe Biden ubona njani.
Nxa singakhangela umbuso kaBiden, ngibona ngathi uBiden wathatha umbuso exactly njengokuthatha kukaObama. Ungakhangela uClinton ephuma esihlalweni watshiya imali eningi ukwedlula izinto engazithenga, lokho kuthiwa yi-surplus. Kwaba le mpi ye-Iraq leyana imali yonke yahamba. Wathi ezethatha u-Obama kuBush, ilizwe lisegodini elitshona lisiya khona. UBiden wazathathelwa nguTrump. UTrump watshiya ilizwe lisegodini elikhona le elalibangelwa ilubhubhane lolu olwe-COVID-19. So ke ekusukeni kwakhe kuze fika kade iminyaka le embili, ngibona ngathi uzamile kakhulu. Ngoba ungakhangela imisebenzi ibuyile e-America lapha, ngibona ngathi ongasebenziyo ngongafuniyo usebenzi. Ngoba ungakhangela izindawo zonke ziyabiza isisebenzi, now hiring yonke indawo. So ngibona ngathi wenze kuhle kakhulu. Njalo lelizwe leli kufanele ukuthi ngabe khathesi liku-recession, ukuthi ngabe lisegodini. Kodwa ke lokho libambile ngoba igodi leli ligezwa ngumhlaba wonke impi le e-Ukraine. So ke yena ubambile khona laphana ungathi ubambekile usaqhubeka. Nanku lama-elections wona la imidterm elections wenze kuhle kakhulu.
Manje nxa ukhangele ubona ungani umongameli Biden ulakho yini ukunqoba kukhetho oluzayo.
Njengoba sengitshilo lapho ukuthi wenza kuhle ngokubona kwami okwakhathesi i-economy le. Ngoba engikunanzelelayo lapha e-America ukuthi lo hulumeni umongameli owenza kuhle kwi-economy nguye obuyelayo embusweni. Lapha kakukhangelwa ukuthi ungubani, uqakade okunganani, usuhlala isikhathi esinganani, ufunde okunganani. Bakhangela izinto eziza kwenza ukuthi kube lentuthuko, yikho kwenza ukuthi umuntu avotelwe. Now ke lapha ngokubona kwami kungahamba kunje kusiyafika ku 2024, mbona ngathi angaba lethuba elihle lokubuyela. Kodwa ke mphinde futhi ukuthi ngabe ngiyime ngimcebisayo ukuthi ngabe yime engilapha ne-White House ngimcebisa, benza mlanda ngimtshele ngidaye mdala, ususebenzile kube kuhle ukusebenza kwakho, siyabonga ukusebenza kwakho, hambe phumula ukube labazukulu bakho.
Alo-ke ngumnumzana Raphael Mthombeni olandela izombusazwe weleMelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 engapha kweleMelika esigabeni seTexas.
Hi. Manai. Waze. Zwan. Ngikhonze njanga window mthoba. Ngikhonze njanga window mthoba. Zwan. Ngikhonze njanga window mthoba. Zwan. Konjanjanga window mthoba. Manai. Konjanjanga window mthoba. Zwan. Konjanjanga window mthoba. Zwan. Konjanjanga window mthoba. Zwan. Konjanjanga window mthoba. Zwan. Bathe ngulova. Uthara skela kutshona mhlanya lova. Uyazi ngilisenteneya uthi kimi yena akalanda uzonlobola. Asasekile thingi yaxombola. Engithabu vela ngiyabagola. Amayelo abamnyama njengeCoca-Cola. Ngingapha la ngapha njengamabire enqola. Ngikhonze njanga window mthova. Khonze njanga window mthova. Zwa. Khonze njanga window mthova. Zwa. Khonze njanga window mthova. Manai. Khonze njanga window mthova. Zwa. 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 Mina ngisophare. Ngiplan njengesombe mbare. Ngilenka njengedonke tare. Angizwakali nje mina njengashukele sawe.
Umanayine esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje ngengoma emnandi ethiwa ngiphonjwe njengowindi womtshova. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Amapholisa ancitha imvumo ibandla le-CCC ukuthi liqhube umcimbi wokuthakazelela ilanga lekhisimusi eTidungwiza. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.